So we zika descend abaku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2021 nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi kumele abantu bathathwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Ngiyakhuthaza kulabo abasayithekethisi ukuhlatshwa ukuthi babe nezibindi bahlatshwe.
Kodwa kulabanye abantu abathi abasuze bahlatshwe amajekiseni anjenge-Sinopharm lamanye.
Sasikwazi ukuthi lama side effect irayithi ayilama side effect nxa ngilabo BP.
Abazali bathi ababalisi abakhona ngekholo eliphansi kabafundisi abantwana esikolo.
Bathi amatisha afike ethi ibhale blackboard ngakade aphuma zambe labo yese bachayisisa ubhiki.
Bayakhala abalamabhizimusi ezimota ezithwala uzulu.
Sibone amabhasi eyiwade thutha abantu eloke thutha abantu. Wayelisi ezethu zimile izimota sina sokude almost a year now.
Sibalethwela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Odokotela eZimbabwe bakhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19 ngesikhathi kulabanye abantu abalokho besithi kaluqedakali uhlelo lokuhlatshwa kukazulu amajekiseni anjenge-Sinopharm, i-Sinovac lamanye. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane lamashumi amabili 428,135 asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okunqunda igciwane le-COVID-19 emzimbeni. Uhlangothi lolu luthi asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezilikhulu i-92,164. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1,567 eZimbabwe phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu lasitshiyagalolunye i-38,260 abahlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Loba kunjalo kulabantu abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni ngenxa yokungacaci kohlelo lolu olulenyanga ezimbalwa lwasungulwa elizweni. Odokotela bathi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni la ukwenzela ukuthi uzulu enelise ukuphila njengalokhu ayekwenza kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo ngomunye okhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni.
First vaccine ngangimelele ngikhangelele sibili ukuthi kukhona okuzayenzakala emzimbeni wami. First 3 days ngangilokhu ngizikhangekhangela kodwa ngangingatshintshanga lutho, and even ubuhlungu lapho engahlatshwe khona kanzeke ngobuzwe. Second vaccine akula njalo engakubonayo engathi ngama-side effects, ama-adverse effects kimi emzimbeni. So ngiyakhuthaza kulabo abasayithekethisi ukuhlatshwa ukuthi babe nezibindi bahlatshwe.
Unkosikazi Debra Chuma ongumbalisi kobulawayo laye uthi wahlatshwa njengodokotela Magigo.
Mina ngokwami ngibone sokufanele ukuthi ngihlabe ngoba lokhu ngikhangelele ebantwini abahlabayo kudala akwenzakalanga lutho. Okube sobala ukuthi akulanto embi nge-vaccine le. Ngibona engani into enhle ukuthi abantu bafundiswe batshelwe nge-vaccine le. Ngaleyo ndlela abantu abaningi bazahlaba bavikeleke ku-COVID.
Kodwa unkosikazi Sazini Mhlonga, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kalalwazi ngokuhlatshwa, ngakho kunzima ukuthi akwenze lokhu.
Mina njengami personally angilalwazi, ngiyazibuza ukuthi cause sometimes yesotha khona abalama BP abalalokhu bengavaccinethwa 1 minute bavaccinethwa. Akula muntu oseke wabuya direct to us wasifundisa ngokuthi vele i-vaccination yangkhona kuhamba njani.
Umnumzana Dalubuhle Ndlovu uyakusekela lokhu.
I-COVID yabe yavelela from khona ngale lapho yavelela khona, thina hayi lokhu o-vaccinethwa thina sizwanani lakho. 1, 2, government yeZimbabwe maphethi yawo siyaqhamphamaka so ziyakhuluma iqiniso. When it comes to the vaccine day, esozenika abantu into eyiyo ngowana. Two, ungazube thola ama-side effects, government eZimbabwe sizoyithatha ama-responsibilities. I'll give you example, iSouth Africa iwithrowile i-vaccine athi khona from i-Johnson and Johnson nangokugcina. Zavaccinatheka kugcine ngci.
Kula bantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu, i-35,620 eZimbabwe asebephephe umkhuhlane we-COVID-19. Omemetheka okwethusayo kwamanye amazwe. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu namashumi amahlanu, i-152 million, asebehlolwe batholakala bele coronavirus emhlabeni wonke jikelele, kwathi abedlula kancane izigidi ezintathu, i-3.2 million, babulawa ngomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abazali kobulawayo abathi ababalisi abakhona ngeholo eliphansi kabafundisi abantwana ngemfanelo. Umunye wabakhala ngababalisi ngunkosikazi Esther Nkomo ohlala eMakhokhova.
Lo mntwana eyi-1 ofundayo, abantwana bafundi vele bafunda 2 days, kodwa ifees siyabhadala. But amatitsha afike ethi ebhale blackboard ngaqeda aphuma azihambe labo yesebatshayisisa kuphela. Emele sibhadale imali yama-private lessons emonth. Akuna emanti imali yabo inkorekthi kuthi.
Unkosikazi Rashia Imoyo ohlala eMzilikazi uyakusekela lokhu.
Nabantwana abayi-3 bafunda khonokho ukuthi bafunda 2 days in, 3 days out. Siyabhadala i-school fees. Emele sibhadale imali yama-private lessons emonth. Akuna emanti imali yabo inkorekthi kuthi.
Unuzala Lamekinyoni okhangelane leziswelo zabantwana eMakhokhova laye ukhala ngokwenzakala ezikolo.
Nge-child protector. Nikhangele abantwana eGwadilo. Kuzisa ubuhlungu ukuthi ngesikhathi sithi thina abantwana fanele sikhangele ukuthi babe sesikolo, sibe sesibona amateacher engekho. On the other hand, futhi kusizisa ubuhlungu ukuthi amateacher are not getting anything. They are getting nothing, totally nothing, less than a poverty bottom line. So we are saying, i-government kayiphi ama-teachers imali.
Ababalisi bathi kumele uhulumende akhuphule iholo labo ukuze babuyele ezikolo. Usikhuthaza Mfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi weZimbabwe Teachers Association, uthi bathwele nzima ababalisi eZimbabwe.
Indilimba yakhona isekuthini umqhatshi uyala ukuthi aholise umbalisi iholo elingamenza abuyele emsebenzini ayefundisa abantwana ngamalanga eneleyo ngesikhathi esifaneleyo.
Ababalisi bafuna uhulumende ukuthi aholise ababalisi imali edlula ama500 $520 ngenyanga, kodwa uhulumende uthi kalayo imali enje. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKips Dube. Abalamabhizinisi ezimota ezithwala uzulu eZimbabwe lakwele South Africa bathi sebephelelwe yimali ngenxa yokuvalwa kwemingcele lemizamo kahulumende yokuthi basebenzele phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Bathi sokulomnyaka izimota zabo zingathwali abantu zisuka eZimbabwe zisiya kwele South Africa. Emadolobheni bayakhala njalo abalezimota ezifanayo abathi amapolisa asebathathela izimota zabo esithi kumele basebenzi bephansi kwezobuko. Umnumzana July Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngezamadolobho lezemzavelo, utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi kumele bonke abalezimota ezithwala uzulu basebenzi bephansi kwenkampani le. Uthi kasoze avumele izimota ezithwala abantu ezingekho emgwalweni zezobuko. Uze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lo mnumzana Khumbula Sibanda okuhlanganiso ngabelezimota ezithwala uzulu othi uhulumende usebhilize amabhizinesi abo.
Abesitshele bathi iboda bazavula amafeyizi i-passenger transport, and then i-passenger transport izavulelwa nge-last phase, izaba yi-last ekuvulelweni kwayo. But at the moment sibone amabhasi eyiwa athutha abantu, eloku ethutha abantu wayelisi ezethu zimile izimota. Thina sekude almost a year now ongangukuthi ngabe lathi basivumela ukuthi silayishe abantu silandele imithetho le ye-COVID bekungalahluki. Ngale South Africa basivumela, ngapha kabasivumeli. njalo ukuyangena ku support ina angazi sibone ngathi kungasihlupa ngoba thina si cross border association ele bilateral agreement le South Africa. So e South Africa bazi izitha iZimbabwe International Long Distance Taxis Association yiyo eyasayina i-bilateral agreement langale e-South Africa lama counterparts ethu awe-South Africa. So ukuthi siyengena ko-Zupco sibone ngathi kungaba nzima ngoba ngale i-Zupco e-South Africa kabayazi. Njalo i-bilateral agreement I should think ma ngabe sokufanele ilokhuzo i-council ukuthi kuyabe sokufanele sikhulume le-South Africa ngale ukuthi sokubuya amanye enye i-player enza ukuthiwa ngo-Zupco. So singazi ukuthi bona bangayamukela yini ngale South Africa into yakhona ungathi kulokuzima. So si-cross border simile rathi sihleli ama-sprint ethu afakile nje kwangikhuluma so zimile mo.
Singathi-ke abantu abantu aba-affected banganani khona abantu angani lokho ebembise amagumbi?
Kweyethu i-association la ngapha esayidini lele laseZimbabwe sike about imota zethu eze-cross border ziya number up to 40 benis la ama-counterparts ethu ngale e-South Africa lapho kulama-members about 45 members labo imile ngoba bakwazi ukuthi lezi bangale e-South Africa zisuke ngale zibuye ngapha. Ngomthetho kufanele zibe zibhambana i-Zimbabwean registered ne-South African registered i-bilateral agreement isho njalo. IZimbabwe ingalayisha ngapha iye ngale e-South Africa kufanele ayilayishe ngale ibuye ngapha zibe zibhambana nje kanjalo. But manje ngendlela okwenzakala ngakhona zimile zonke zimile ngapha zimile langale. Abe-South Africa labo kabakwazi ukuthi bazithumele ngapha ezabo whilst ezethu ngapha zimali. So which means sonke were affected langale abelokhuzini ba-affected kuleyinye i-cross border futhi i-Grenda ngale i-cross border layo. Nayo bamile futhi ngoba sisevisa thina iroute ye-Tshiredzi, Tshipinge, Tshejetshe ngale siphinde sisevisa iBulawayo sisevise up to Plumps. But now wonke onala ama-route simile nje asisebenzi. So nalezi ze-cross border vele zi-affected njengoba ngikhuluma nje khona lapha zikhona zipakile elokhuzini. Zipakile e-ofisini la zimile. Ama-drivers ahlezi nje abanamsebenzi. That just loitering nje around.
So manje lizagcina ngani kudaba lolu? Kukhanya ngazani kuyahlupha lokho.
Hey, sesizamile kade sifonelana lama-counterparts ethu ngale eGoli. Bebezamile ukuthi through i-cross border agency yase-South Africa babuye e-Messina bahlangane labeZimbabwe kukhulunyiswane. Bekade lokhu bezama ukuyengeja ama-Zimbabwean counterparts ukuthi mhlawumbe kungaba kunye kwe-agreement of some sort ukuthi maybe kuleyinye iplani engenziwe ukuthi at least iimota zethu zivulelwe kusetshenzwe. But so far akukabi le-progress vela akukabonakali ukuthi inkulumo zakhona ziyani. Ngoba i-South Africa ngali ithi yona hhayi yona yonke into e-South Africa ezizini sokunomali. Le mthetho bacela nje ukuthi ama-association wonke ma ngabe lilayitha abantu ibone ukuthi imithetho ye-COVID iyalandela.
Umnumzana Khumbula Sibanda ukunhlanganiso ye-Zimbabwe International Long Distance Taxis Association sixoxelaye ekobulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele India obulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu 3700 lamuhla. Uhlangothi lwezempilakahle kulelo lizwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 390,000 bahlolwe namuhla batholakala belo-COVID-19. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ithi umkhuhlane we-COVID-19 ulakho ukumemetheka ngamandla kuzwekazi le-Afrika. Kulabantu abedlula izigidi ezine lengxenye 4.5 million asebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika kwabhubha abedlula inkulungwane ezilikhulu 120,000. Ilizwe leMelika seliqalile ukususa imuthi kule-Afghanistan kulabanye abantu abakhonona ngokwenziwa nguhulumende kamongameli Joseph Biden abathi kunakho ukuvuselela iTaliban engathuthuna intambo zombuso. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibhuqa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sesilo ubulelani lobhengu lwaKhumalo, wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba
yinkosi yamaNdebele. Sawubukela kuhlelo babo Khumalo, akusiyele ukuthi kwenzakalani kulezi nsuku.
Inkosi iyasiqoqa isizwe, iyasihlanganisa ukuze nxanga isizwile ukuthi bona abantu bafuna kwenziweni. Itho inkosi abantu baphakame bendawonye bese besenza lezo zinto ababe befuna zenziwe. Inkosi asiyo umnikazi wohlelo. Uyazi ukuthi mhla ka 21 March bekuyi Human Rights Day lapha South Africa. U 21 March beyisonto kwathi ngomvulo yasi inkosi ihlanganisa abantu ama political parties nje phezu wonke awakithi ozaphu o MLF o MRP o PAM bahlangana nezihlangano nje ezingaphathelanga le politics kodwa ezingama eze culture ukuthi indaba ye yombhuqazwe bafuna iphathwe njani. Kwaxoxwa saba no Professor Mpofu wacho ukuthi ubone ukuthi kwenziweni ngezinye zezinto lezi ezenzakeleyo. Singabuyela emuva kancane, inkosi ibile birthday lama ex-Zipra. Ukubonga nje ama ex-Zipra indima ayidlalayo kukhulu ilizwe lakithi.
Okunye ke baba Khumalo,
mhla ka 16 June i-Youth Day. So kunjenje nje inkosi phezu kohlelo lokugqugquzela abantu abathi ukuthi baqoqeke. Ngoba nangithile ukuthi iqoqe isizwe. Baqoqeke abantu abathi ama youth wona yini angayikwenza kwenzela izwe labo. Ama youth akithi bangabi busy ngento ezingenamsebenzi baze bangene bonya uphi, kodwa yini abantu abathi abangayenzela izwe labo. Abanye abantwana baphakama e-1976 bala ukufunda ngolimi lwezitha zabo. Manje intsha kaMthwakazi yini engayenza? 16 June kulohlelo lunjalo ke luyabe lusakazwa kuma platforms e social media. Okulandela lokho emsakazi ngo 9 August kule Women's Day. I Women's Day layo iqoqo mama loba bekuphi ikakhulu la eSouth Africa njengoba na inkosi lapha eSouth Africa. Ekhaya phela kunemthetho, kuyamele uyethole iclearance kuphi kuphi. Sizabona sikwenza nya, kodwa zakho sizakwenza kube le live screaming ukuthi la basekhaya omama bangaphuthani. Nesimo secorona lasisazi mhlawumbe siyabe siminjani, kodwa ke 9 August yi-Women's Day. Bese kuthi ngo 4 September imzilikazi day. Kunjenje nje amabutho ayaqoqana ukuthi lolo suku indlela ithi Bulawayo uma amabhodi evuliwe. Bese kuthi ngo 24 September inkosi ithe ifuna amabutho abe seyi 500 kuvunulwe kuzaba nendawo esizakuya kuyo sisazidinga izindawo. Kodwa ke ngiqinisa lelo lokuthi inkosi saqoqa isizwe mzakazi. Uma isiqoqa isizwe sizakusho ukuthi sifunani, inkosi siyakhokhela.
Siyakuzwa Khumalo, siyakhumbula ukuthi ke kwakulokudla kwakudingelwa abantu. Uhlelo lolu solume njani kuna manje?
Sike senza ama food parcels landline. Isimo sibi esomnotho. Sibi impela isimo somnotho, yikho ke sisadinga ukuthi singathola ngapho uxhaso lokuthi sibone ngoba abantu bayahlupheka. Bafike office nabantu bekhala zinengi into ezibahluphayo. Kunezinto ezinjengazama documentation lapha eSouth Africa ezibahluphayo. Siyangena kubo Home Affairs ukuthi sibasize abantu. Ngingakutshela nje ukuthi kulomfana nawakithi ole 22 years obevalwe eMampuru elokuze neprison eMampuru prison ePretoria ukuthi kalamaphepha. Uhlale inyanga yonke ejele kodwa uphumile ngolwesine. Siyabonga lokho. Ziningi izinto ezikhahlameza abantu. Inkosi ezisebenzayo msakazi ingena emahofisini ukuthi basizakala abantu bakithi.
Hayi ke kwalamhlanje sima lapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke. Besilobaba umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sesilo ubulelani loBhengula Khumalo, wakhethwa ngumndeni wakuKhumalo ukuba inkosi yamaNdebele. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Silesizwe ezabatsha silo Mike Wobe.
lingali chona njani mtuwaka kwa moshe zimba po moshe yali bingelele kuhlelo lwethu namhlanje igama ngumayikobe namhla sixoxa nonkosana Mazibisa ongu information secretary phansi kwehofisi ka member of parliament omela indlube lobengula constituency sixoxa ngohlelo lwabo olujonge ukuthuthukisa intsha yakuleyo ndawo Mazibisa ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngohlelo oluphathwa yinhlanganiso yendlube lobengula Development Constituency Committee.
Salibonani balaleli, indlube lobengula Constituency Development Committee, yikomiti ebunjwa ngamawadi womabili esebenza lo MP ekuthuthukiseni isigaba umbe isiqinti esithi thina constituency. So singo 20 kulalaba abavemele izikolo, abanye bemele ozibuthe, abanye bemele ama residency, labanye bemele people living with disability. Bemele into ezithiyeneyo so that committee umsebenzi wayo iwufocusa kudevelopment lentuthuko yesiqinti soneso phakathi kwenali committee ekusebenzeni kwethu siqale ibhezari sisebenzisana lo MP uGift Banda Honorable Gift Banda le bhezari ithinta izikolo zonke ezingu-10 ku-constituency
Mazibisa uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abatsha abangaki
isikolo ngesikolo bakhethe abantwana ababili abaye babakhangela ukuthi abantwana laba gifted kodwa badinga usizo loncedo kakhulu so currently with 20 kids under the bursary esibabhadalelayo beze beqeda nxa ese primary yaziyeqeda ugrade 7 nxa ese secondary yaziyeqeda isizathu sethu ukuthi laba bantwana bafokase kakhulu esifundweni bengela stress sokuthi kathi fees uhamba njani at the same time kuyindlela yokuthi nxa kunabanye abantu esingaxhasana labo basichase lathi vele sisehambeni sihamba khonapha isifiso sethu ukuthi since it's the first year sikwanise ukuincorporate as many as we can depending on the availability of the funds remember lezo mali kasimali ezivela kwabanye abantu zimali ezisuke ezikhwameni zethu sisebenza ndawonye lo MP sikhangele inhlupho esihlangana nazo ku-constituency sikhona pha again ku-bursary sikhangele ukuthi abanye abantwana bazazuza mhlawumbe ama-donors ama-scholarship to start further to university level or to polytechnic or to vocational usiya ngokudlelana esikuzuzilela abanye abantu mhlawumbe lenzalo yaloneso sigaba balesitho sokunceda
Hayi siyakuzwa Mazibisa isikhathi sesidlule kumangoyi igciba ingxoxo yethu ngokutshela balaleli ukuthi abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo kumele bayenzeni njalo abafisa ukuthola ulwazi oluthile ngalolu hlelo bengaliqhuma njani
kulabo abafisa ukusincedisa sitholakala ku-office 9A and 9B lobhengula housing office mhlawumbe omunye umuntu engafuna ukuzwisisa ukuthi kathi izikolo ziphi ezazo zayo amabhezari siqala ngama primaries kule mawaba primary kule nkanyezi kule mchede kule ngubo kule helen kule nsukamini kule nyamande yama primary azuzayo bese kusitha ama high school kule njube lo njube hayi sikhulile hayi sicine ngelobhe ngula hayi yizo isikolo so far sezibenefitile kuma bhezari yethu ngiyabonga
Zilukanda basithanda ukubonga unkosana Mazibisa ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethweni nohlelo lwanamhlanje sidibana njalo lwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection 8-9 p.m. khonapha emsakazweni we Studio 7 kanye lakukhazi lethu leFacebook Zulukanda baku-VOA Ndebele. Olevalelisayo ngenjabulo igama nguMike Obe. Bye bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hove ungathini lokusasa. Okwamanje soku isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilesethekeli umfundisi Busani Sibanda usiphatheleni mfundisi
bengicela sivuleni incwadi kaJeremiah 82 verse 26 ithi incwadi ngingunkulunkulu wenyama yonke ngakukhona okungihlula yona iphelela lapho ngingunkulunkulu ophethe emhlabeni ezulwini langaphansi komhlaba yini emphethe ngakukhona okungihlula yona bantu bakithi uNkulunkulu akasenzeli kodwa uNkulunkulu uyasilekelela akazange abathwale eGibhithe wayababeka ezweni leyithembiso kodwa wabalekelela ukuthi mabaphume eGibhithe baze bayofinyelela ezweni leyithembiso wayebalekelela lathi uNkulunkulu kasenzeli singathandaza senze konke kodwa uNkulunkulu kasenzeli uNkulunkulu uyasilekelela kwimizamo esiyizamayo uyasilekelela ukuze sikwazi ukuphululeka bantu bakithi ngihlupheka kangaka ngihluthwa kakhulu isizwe sakithi mangikhuluma ngesizwe ngikhuluma ngathi thina abantu abamnyama especially Zimbabwe bantu bakithi sibona konke siphakathi kwakho indlala hlupheko inkiyikuphi simthandaza kangaka uNkulunkulu ezintabeni siyathandaza khona thi khona siyakhuleka why uNkulunkulu angasiphenduli why engasizwa inkinga bantu bakithi siye salahla indlela zethu zeqiniso uNkulunkulu obezambula ngazo kithi kokhokho bethu kwiimpande zethu uthi Paul isizwe esisahla amasiko aso sifile siye salahla amasikwele kwiimpande zethu babehlangana benkolo abesintu abaholi bendabuko babehlangana bayenjelele indawo yetshela likhuluma bayocela izulu izulu linithi ma kunezifo babuyocela idirection yezwe begayidwe kodwa konke lokhu sikulahlile yikho namhlanje sivelelwa into ezinje yini yayisenza injene likhulume amalinda ethu ngokuyizithunywa zezwe yizo sasikhuluma through injelele akukho umuntu owayedala izitshe likhulume uNkulunkulu umdala ethumela izithunywa zakhe silahlile indlela zethu zeqiniso uthiwa kulibhayibhile ama-Israelites babethi nxa bephuma endleleni zabo uNkulunkulu babafulathela babenqotshwa ngezinye izizwe until baze babuyele kusiko labo okundlela zabo ngoba isizwe singala masiko sithi isiko nevu lethu kanza noNkulunkulu isiko yindlela okumele siphile elidalwe uNkulunkulu okumele siphile ngayo esixhomana ngayo laye lomdali silahlile mntakwethu namhlanje kunje kuvela zonke lezi zifo ngathi yenjelele siyokhala sibuze ukuthi ilitshe uthini uNkulunkulu ngoba abantu bayaphela ibe nesiphi direction silahlile mntakwethu zonke indlela zeqiniso namhlanje amatsha awasakhulumi izithunywa zezwe zifulathene izwe izithunywa zezwe ebezigayida zikhokhela izwe zifulathele izwe yikho kunje sithe uma sinqoba 1980 sithole uzibuse babehamba babesikhokhela besiyocela kumalinda ethu amalinda ethu ebadirector ebagayida sakwazi ukunqoba the mase sinqobile sabuyela na sayobonga kumalinda ethu na labo abashonele empikini balungiswa na o basaqhubekeka bayelwa labo abafa ngobungozi abanye basebhalagwe balungiswa na bahlanjululwa na bagezwa na sisese lomlando bantwana bakaNkulunkulu isizwe masihlangane ukuthi wena kuyiphi iparty la ukuyiphi iparty makuphele ukukhombana ngomuntu okumele kuphele kumele siunite isizwe esikwazi ukulungisa izinto isizwe esihlangene esiyimbumbu yonke into sikhangelele phesheya ama-sports singama-failures economy singama-failures even ku-health singama-failures siyakubiza awusisabeli awusiphenduli simohle kuphi mdali sisukile kwindlela zakho zeqiniso salahla amasiko ethu salahla indlela obuxhumana ngatho nazo siyisizwe sase-Afrika sixolele mdali siyakunxanxaza siyakuhlweleza sibonise indlela sigayide uNkulunkulu wokhokho siyakuncenga mdali siyakhuleka amen
lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uVusani Spanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
sibonga kakhulu uNtungameli Nkomo singagqibi kuhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo odokotela bathi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 abazali bathi abavalisi abakhonona ngeholo eliphansi kabafundisi abantwana ngemfanelo ezikolo bayakhala abalamabhizimusi ezimota ezithwala uzulu siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje wolivalelisayo ngokip dube ngisithi kasihlanganele ekuseni ngo-6:30 AM
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.